ya injongo yethu ukuthi sihlangane lo baba umnangagwa iwani sesinanzelela ukuthi uzenza umuntu okhohlwayo kumbe umuntu othiwa ule complicity ngesikhiwo udaba lomphuqazwe samthiyela sathi alubanjwa ngama-traditional leaders so besizama ukumtshengisa ukuthi kulo mthetho owasayinwa ngo-2016 June owe-Zimbabwe Genocide Act chapter 9 section 20 ithi yona the prosecutor general of Zimbabwe must prosecute ama-perpetrators awombhuqazwe samnika futhi lokuthi i-United Nations Genocide Convention of 1948 ithi yona akula enye court ngitho even i-court ye-SADC ngaphandle kwe-International Court of Justice yiyo ere jurisdiction over udaba lombhuqazwe so lapha sesimbiza ngokuthi ulecala lokuthi one wawudala umbhuqazwe two is complicit to the genocide licala kuma-sections wonke esamnika wona both on the Zimbabwean Genocide Act and on the African Human Rights Journal Law so siyambiza why because uzithi yena ungu-listening president sifuna uzohlala la phansi ukuthi ungayenga izinduna ukuzitshela ukuthi sizayenza udaba lwe-background as long thina sikhona as MRP labantu bakamthwakazi wonke ezinduna ziyazitshela ukuthi ziyesaba nisanani laye nina njenge-political party siyambiza ukuthi ezohlala phansi simtshele ukuthi nxa kuyukuthi ukhohliwe kehla hayi umthetho uthi so so asimceli siyambiza we got the right to do that ngoba konke yena akwenzayo yena wangena ngekhu akukho constitutional thina esikwenzayo is constitutional so we got the constitutional right to summon any public office bearer when there is a need so yikho esikwenzileyo
manje njengoba amalanga elamupha wona esefika selitholile na impendulo njalo nxa engabuyanga ukuthi ahlangane lani lizathatha nyathelo bani
kasoze ebuye kumbe asoze ephendule sokukuye ngoba ama-ministers akhe mhla ka 11 March sabasamona abazange bephendule abazange bayibuye bonke ngabakithi lava mat north mat south lebulawayo metropolitan ababuyanga but babekwazi ukuthi licala ukunga-athendi indaba yombhuqazi ngoba kuthiwa is article is section D ekhuluma ukuthi complicity is a crime then bona bangayekela ukubuya thina njenge-MRP we are a revolutionary party lo option B siyaphambili izinga siyaphezulu angayekela ukubuya we have a stage to which we are going to take and that stage is not yet for public conception.